Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 mu Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, Douglas Ogarasi Monzera is declared duly elected president.
Umnumzana Douglas Monzera ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umnumzana Lamandla lapho kuvala nje injongo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Ijalo le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa lijalo le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingqikilana lele-France emdlalweni we-World Cup Final. Sarathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba umnumzana Douglas Monzora aqhubekele phambili engumongameli walo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencindisana lo Monzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancindisa kukhetho oluza kwenze ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMonzora nguye onqobileyo.
Nominated and proposed accordingly, Douglas Ogarasi Monzera is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noMonzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMonzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo.
President yedwa uyokhethayo ukuthi amakandidati bobani.
Amakandidati e-MTC anosaluzwa nemadlozi bekatoratsho.
Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba laphana kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebe baningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyabazima. banqa ukuthi singaphuma si register sokuthi kabe kuzayitha.
Lokho kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo.
Lapha yi win lose njenge Morocco le Argentina ukuke kwayenza kahle. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa umunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla leMDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Lethu kwa Silas Zakhewu nobravelton. So ngiyayiphendeke ukuthi MDC yaphala nekuda kweyi. Some of the people were in MDC.
Sithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangabakhulumi iqiniso ngithe ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uzakhiwe. Umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Italy Senate likangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Italy leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba ngumthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central leader lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sibili mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO laseZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kunje ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-bill ingayiqeda ukuyidimela ukuyidibetha nama-amendment ibithi ivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu presidential assent. Nxa i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo isikhalele ukuthi uzaba ngumthetho estimate ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele nje-ke ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhuyana okuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uministry uyadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uministry ophiwa amandla ukudecide ukuthi inhlanganiso le yenze politics ngasopolitiki. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga udecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zeRhodesia zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amaZimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende. Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Ngabe ngibona izinto khona emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esibe ama-offers abatshiwe ngabazali kumbe ama-widow abatshiwe ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitha abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola, umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi khona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezithiyethiyeneyo ezingasizo okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabuye ikhangelise zonke mina lezi bana emikhulu zokwenza likwenza yini nomqoto kumbe selisuka lapho lisenza okungenzi.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokhu lanako ubona njani khonokho.
Uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi ubana ama-MPs eminale ngena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minister engumuntu wephathi yeZANU-P F nefike enguminister embizini wephathi ye-TCC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumela ubana uminister apho kuvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo ziyabe zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminister njala manje lapho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kumbe ugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ithithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwelena ngalo laphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga yikho lapho uminister azabuye azenza khonokho. Nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminister kafika pho kuvuka njeba kuthi le ayivale leyaka ngayivale leyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-P F besixoxa laye ekobulawayo.
Kolobecha budala budala zigzag kolobecha izinana
kolobecha
amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijeneyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe loMnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabi kwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyiEther lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabi kwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona baphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo uzama ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi.
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendizo sasesichayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu so besebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela u-agent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele ase New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe ngabe betshontshiwe isigelekeqe kungabe kungazi ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokhu ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelo nobuntu baba moya.
Ya ukuthi kutsho nxa sikhangela ke iqembu lelo nobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba sise lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda baza qhubeka bezame ukusebenza beyi-4 bezame ukurebranda i-group kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini.
UMnumzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa kukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kukhetho oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kukhetho lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress owebandla le-African National Congress. Ele Russia libomba ngamandla izithithi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Russia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje konangale ke welupane ngilobaba uThembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, usakwamukela kuhlelo baba.
Siyaphila baba, thubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibili ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonokho kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana lijaha. Arali sithi nxa selikuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje selikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi isikhathi esi malume sokunje empilweni yami manje kulezi nsuku abafana amasiko abasabalandaba nawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basalandaba nabo ukuthi benayeke izinto zamasiko.
Singathi vele sebephila nge-WhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo.
Vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khonoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakulandaba nabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi njengobusitho. So kunzima kakhulu ukuthi amasiko kuseleleke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bephile gagadlele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani Moyo?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselalanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu bukhona bulontulozethekile.
Ye, phosela ukugcina Moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othenziweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into so kumele ukuthi konokala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubamba ukugagadlela imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlela ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili. Hayi khona lokho esethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwala entengweni kuphela akwazi lokhu akunamuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwedi kwezamasiko esintu kukhonangale-ke elubhane. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu mhlakazi.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngitheke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu. Kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa. Lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa uJohane umbhabhathizi, lowana owayebhabhathiza emfuleni iJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. Ilizwi lethu ke lanamhlanje ngaleyo inkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 18 lo-14 kufundeka kanje. Verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakariya owayethethe u-Elizabethi, kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana yisipho esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo, wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe, 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe ezelwe. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ususithi, bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe, wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe, isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engake ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayisizo, uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze. Asikhuleke baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo lemndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungadinwa yakusasa. Sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu oJova Intshelelezane, okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolu.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Sizofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo, kutsho ukuthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then sicontinue ngo-N1. Singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elekungincedisa elokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion, so kuzophuma ngabo ukuthi bona bathini. Sizothanda ukubonga, ngicela nesupport kubalandeli, izakhamizi, obaba, omama, obhuti, osisi, Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lomsebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity o singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo. Nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso, abaningi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane kolapho mele.
Ngizothanda ukuvalelisa ongaba elombuzo ucingo lwami 27785594792 iMTN eSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu. Isale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu leArgentina yile selithethe isixoxo seWorld Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa. Siyabona ke LH Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane, kwathi ke le France amabili. Le France ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emapetoleni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi le Argentina elikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco seWorld Cup kunjalo ke bathandekayo. Loke ngumculo ka-90s uyindoda ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Mnumzana Douglas Monzora usekhethwe uba umkhokeli webandla le-MTCT. Ijala le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe ngolwesihlanu lidale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga abo amabili. Ele Argentina selinqobe ele France emdlalweni we-World Cup. Sivugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo. Ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.